Basa sebaningi abantu abaza kufa kakhulu bebulawa yilo mkhuhlane ngokuba nxa abantu bengahloniphi isifo esingaka bengahloniphi ukufa ungena emalokishini ungena emadolobheni lapha uthola abantu lasemakhaya besithi hayi lesi sifo vele kasikho uyakhulunywa njalo akukho nxa bengakakuhloniphi ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kusho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho lo hulumende kenzi izinto ezizakwenza ukuthi abantu bavikeleke ngakho ungahlanganisa zona lezo zinto uhulumende ndowehlulekayo ntengantengayo obuthakathaka owehlulekayo labantu abangahloniphi ukufa abangesabi ukufa ababhiliva kusuperstition belokhu besithi COVID-19 kayikho kutsho khona ukuthi sisezaba nezidumbu eziningi basezaba baningi abantu abaza kufa kuze kutholakala ikhambi elokwelapha i-COVID-19 kumbe abantu baze baziphathe ngendlela efaneleyo.
Abantu singathi bahlolwa ngemfanelo yini Ncube ngoba amanani abantu abahlolwa ngelanga akhanya ephansi kakhulu.
Abantu abakahlolwa ngendlela ephangisayo njalo yeneleyo ukuze kuphangise kwenziwa lokho okuthiwa khona yi-contact tracing kuvinjelwe umkhuhlane lo ukuthi ungamemetheki kugcwale emhlabeni wonke jikelele wezwe leZimbabwe. Into edingakalayo ukuthi kungahlolwa kuphela abantu labo asebegula kumbe asebebonisa iziboniso zokuthi bangabe belawo lo mkhuhlane. Kudingeka kuhlolwe abantu bonke kungenwe emakhaya kungenwe emalokishini kungenwe edolobheni kuhlolwa abantu ukuze basu kususwe laba abagulayo ngokunjalo kususwe ingozi okwakhathesa ukuhlolwa kuphela abantu abagulayo ku-private hospitals kumbe kuma-public hospital ngokunjalo ke oyabe engaguli lokho kuzaveza ukuthi uyagula asymptomatic kodwa ethelela abanye uyaqhubeka ethelela abanye kodwa yena engaguli iziboniso lezi ezenza ukuthi azafinyelela esibhedlela abanye lanxa begula bayagula behlezi ngekhaya kodwa belokhu bethelela abanye.
Amapolisa aphume kuthange esithi abantu abasavunyelwa ukuthwala izidumbu besuka lazo endaweni thize kungaba semadolobheni besiyazingcwaba emakhaya. Kodwa izolo abezempilakahle bethu le umbiko besithi ababe befuna ukuthwala izidumbu besuka mhlawumbe emadolobheni besiyazingcwaba kwezinye indawo kumele babone ukuthi amakofini avalwe ngendlela thize eza kwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ungathini ngokwehlukana kwempiko le ekhanya isethulwa zingatsha zikahulumende munye?
Vele kulwisaneni lesifo se-COVID-19 amapolisa kayadingakali. Kawameceleni asixolele kancane kwenziwe izinto ngendlela ama-scientists namadokotela afundisa ngakhona. Kudingakala ulwazi oluvela ku-World Health Organization ukuthi siphathe kanjani izidumbu, siphathe kanjani abagulayo, siphathe kanjani labo esisolele ukuthi ngabe bayagula. Hayi amapolisa lama-baton stick lama-AK emgwaqweni betshaya imithetho bephatha kwabantu. Abantu bamele baphathwe ngendlela ebahloniphayo ngendlela umhlaba othi baphathwe ngayo ohlonipha isayensi. Amapolisa kawambe kancane uhulumende akhulume ngolimi lwamadokotela lama-scientists hayi ngamapolisa.